mina ngakumbone phithizela nje yazi thina ukuthi niyo owayengusahoho owayekhokhela amabutho asebenza msija ngesikhathi sombhuqazo. Mina ngakho niyo owayesebenza la makhiwa eRhodesia befuqa abantu besindelele. Imbali leyo ibalulekile njalo iyaziwa kumphakathi. So namhlanje kumele abe lamahloni nxa kukhulunywa ngendaba zombusazwe, nxa kukhulunywa ngendaba zamalungelo oluntu njalo. Ngiyakhangela okwamanje umgabe ebusa sasikwazi thina njalo siyazi ukuthi uMnangagwa wayenesandla endabeni zokuhlukuluza abantu. Ngo-2008 uMnangagwa wakhuluma wathi iphepha leZimbabwe liphepha elibhala kubi ngohulumende. Zukuzuku kuthe kuphela iviki eyodwa amasotsha ayesechithe amaphepha eBybridge. Nanzelele ukuthi uMnangagwa nguye ocime sebambana labantu abakhiphe umgabe esikhundleni ngoba esekelwa ngamabutho. So sibona ukuthi amandla alawo ku-security services ona la amabutho yiwo ayenza ukuthi uMnangagwa ahlukuluze abantu ngoba sisela 1980 uMnangagwa bezile ebambe intambo zonezo ezesecurity. So angiboni ukuthi namhlanje kungaba kuyinto ehlambulukileyo ukuthi size uMnangagwa ekhuluma ngamalungelo oluntu. Engomunye umuntu alibe uyazinika amaphapha azithulele nxa kukhuluma iy'ndaba zamalungelo oluntu.
Sipha umzekeliso wentando yeningi esingathi idemokhrasi athi ikhona eZimbabwe. UMnangagwa uthe likhona lina abamabandla aphikisayo liyavunyelwa ukusebenza likhululekile kanti njalo liyavunyelwa ukuphatheka kukhetho.
UMnangagwa nguye owatsho khuluma istatement esithi alibayo nangonkulunkulu wayezabulala abantu be-MDC bonke. Ikhona istatement leso njalo uMnangagwa ngumuntu othi nxa abantu bephikisa uhulumente abe niyokhuluma amazwi abuhlungu. Bananzelela i-MDC ithe ifonywa kwaba le ndaba zama-tax nga-15% othandrayo bephikisa indaba zama-tax. Into eyenza ukuthi i-opposition ine ngenawo zonke. Ungakhanye uMnangagwa ukuthi esebusa ama-tax asefake kwangela abantu basuku kakhulu.